UTrump njengomuntu ovele phakathi ngingathi yena uvele usele 50% and kodwa ke ukuthi ngathi nxa uqasa umjaho uqalisa yena evele sephakathi ngoba olama imechanism olayo yonke nje kuphakathi kodwa sizabona ukuthi uzadlala njani kodwa kukhanya ngani kusokumphunyuka abantu be-America kabathabanga so angibona into kuyamhambela kuhle into ezinengo COVID-19 bona laba lawona odlakeleni liqambileyo ukuprotesta kusitsha ama-buildings indawo ezinengo kusitsha izakhiwo i-America yonke nje mingenyawo angikhole ukuthi ngimpikitsha afuna ukuthi ube ekubuseni kwakhe ngani kuzamthelelela mbijana ya
umongameli Trump yena ke ubona njani amathuba akhe
ya umnumzana Joe Biden lokhe lethuba sibili elikhulu ikakhulu ngalesi sikhathi sama-protest kulodlakelo olungaka abantu bonke bengathakazeleli lokho okwenziwa ngamapholisa ebantwini abansundu so ngibona ukuthi uBiden la uzangena khonapho uzathola sibili support since ama-Democrats elabantu abamnyama kodwa-ke sizabona ukuthi kuyazala nkomo.